Akumangalisi ukuthi iqembu leZANU-PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso ukuthi kwenzakele, bathunjiwe omama, bayatshaywa, bayakwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. IZANU-PF ilandula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakwaba legugurawundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, kwendlala njengelizwe, kungamanga konke lokho, soke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni. Okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe, baphathwe kabomama, yinto engamukelekanga emhlabeni yona le.
Amapholisa ubona eluphenya kuhle yini lolu daba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile?
Akulalutho oluzakwenziwa ngamapholisa, azadlala nje bhodabhode athi sesiqedile kasitholanga cala, akakula muntu olecala. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje. Yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabe isithi kwenziwe kumele kwenziwe. Kodwa siyakwazi nje ukuthi amapholisa azabhodabhoda abambe lokhuyana yekele, abambe lokhuyana yekele. Angithi yibo vele abasolelwa ukuthi benze wona lamanyala lawa ukulinyazwa kwabantu. Lanxa ngabe kungama-CIO kumbe kuyi-army kuyabe kufanana, akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho okwenzakeleyo okuliqiniso. Bazadlala ngabantu nje. Kodwa ke hayi, iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho.
I-commission le ithi idale le-parlamente kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela. Uthini ngalokho?
Emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla okubopha amapholisa intelligence le army. Akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyibo abatshaya abantu ubuye ekhalaza kibo. Uthi ungahlutshwa ngamapholisa ubuye eripota emapholiseni, uhlutshwe yi-army eripota ku-army, uhlutshwe ngama-CIO eripota kuma-CIO. Akulanto esebenzayo njengaleyo, ukudlala nje. Ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale-IPD ekhangela ukuthi amapholisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo, ukuthi nxa ngabule esikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapholisa. Amapholisa lamasosha lama-CIO angeke bazi-investigate, kuyabe kuyikudlala lokho. Ngakho-ke i-Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwakhe ugatsha oluzimeleyo owabantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalaba abaphethe izikhali, amapholisa, ama-CIO le-army.
Ithi njalo ikhomishini le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho?
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine i-Convention Against Torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhlezi esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine lokho, selokhu yaba khona i-Convention Against Torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe? Yinto engaqondanga leyo. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo, kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu. Lanxa bengavuka bewusayinilele lowo mthetho, leyo Convention Against Torture, angeke bayilandele njengoba vele bengalandeli i-constitution yeZimbabwe, bengalandeli imithetho yeZimbabwe. Vele nxa kungela rule of law elizweni, ungaze usayine imithetho yomhlaba, kuza vele futhi kube lawless kunjalo, wenze umathanda ungayilandeli leyo Convention Against Torture.